umthetho nxa usephulwa awungabi ngumthetho owephulwa nxa kunezepolitiki kuphela. Umthetho nxa usephulwa awube ngumthetho owephulwa izigilamkhuba. Angikaboni izigilamkhuba mina ezepolitiki. Engikwaziyo ngosopolitiki ukuthi babanga amandla ukuthi ongabusa ngcono kulomunye kuphi. Omunye ngenxa yokuthi sesihlalweni secabanga ukuthi yena laba abanye ngenxa yokuthi bafuna ukumthathela ubukhosi kube izigilamkhuba. Namanga lawo ayisiyo qiniso lelo, yikho kwaziwa nguwo umuntu, yikho ubona kusetshenziswa umthetho ukwehlisela ukuthi hhayi qalani lime lingamthatheli ikhekhe. Yikho kukhona kuphela la, akukho okudlula lokho. And eqinisweni ukuthi nxa amazimbabwenzi bangakunanzelela including labogawule abasenteni engcolileyo nzwana bekunanzelela abazabona ukuthi bawonise isikhathi sabo.
Nanso baba ugawule.
Ye yamuzwa ubhebhe, yamuzwa umzukulu wami ubhebhe lapho. Hhayi ngilalele ukuthi Nkomo, into engingayitsho ukuthi ngizangixolela mbijana ngoba angizange indaba naleyo okhuluma ngayo kade ngingakayitholi mehle egangeni ngapha. So kade ngingakazange ngiyilandele lokuthi ihambe njani sili angila qiniso lakho, kodwa-ke angifuni ukukhuluma into engingayaziyo njalo mese ngiyikhuluma ngendlela engayisiyo. Kodwa okukhona ukuthi ukubotshwa lokhu khona kakhulu njengoba ukhuluma ngokuthi kade kwethiwa umhlangano wabo ubungekho emthethweni, kodwa ngiyakwazi ukuthi siyakwazi sonkeni ukuthi imihlangano le iba imihlangano ebikwayo ngale emapholiseni ukwenzela ukuthi kungaba le minsindo ethize amapolisa ekwanisa ukuthi abe yiwo ancedisayo ukuthi kube lokuthula kuleyo mhlangano. Kunjengalokhu-ke, kodwa-ke ukuthi bahlezi bekhala abantu be-opposition besithi bona ababanjwa kuhle ngathi kusize ekutheni beyenze imihlangano naleyo abangayizange beyicele ukuthi bayebelayo emapholiseni. Ngokunjalo-ke bazahlala bekhala njalo bhebhe besithi i-ZANU PF iyabancindezela, kube kathi umthetho wona oba ngumthetho kulandelwe, umthetho obekiweyo asibe umthetho esiwulandelayo. Obhebhe iphathi zabo zigcwele amaloya, amaloya iyavela amele abe yasincedisayo kakhulu ukuthi imithetho nale ekhandiwe elizwe efana leyokuthi imithetho nxa izikhandiwe ifi ilandelwa. Kuqakathekile kakhulu ukuthi imithetho ilandelwe nxa izithe yabekwa njalo imithetho yakhona ukuthi nxa ilandelwe ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani, ngoba akukho muntu ongaphezu komthetho.
Baba Bhebhe, kuyiwa nje kukhetho yebo liyakhala ngokuthi liyahlukuluzwa izano nguhulumende, liyabotshwa mahlayana nje. Akhona yini amasu, lilamacebo yini elingawenza ukwenqabela ukubotshwa mahlayana esikubona kusenzakala? Ngoba kalisoze lihlale libotshwa kuphela, lisenza into efanayo libotshwa kungela lokho esithi i-strategy okukhulunywa ngabanye abathi hayi mhlawumbe kumele lidingelane indlela libone ukuthi lingakhankasa njani abantu bengabotshwa.
Ingamile ukuthi ngiqale ke ngiqondise into amazimbabwenzi okufanele bayazi eqakatheke kakhulu. Asingake sithi nxa sinamaqhinga ezigebenga ezifuna ukuthwalisa nzima sizikhulume emoyeni. Ngokuqala lokho, nathi nazo njalo sizazisebenzisa labo abazabakwazi bazabe ngalabo abesiqathelane ukusebenza ndawonye ukudisciplini sikhiphe abantu ebuhlungini ngoba abebiyoko. Bese ngiyephendula umalumako lapho ugawula. Umthetho abawusebenzisayo ukubopha abantu be-CCC uthi wona nxa usenza into okuthiwa yi-public gathering, okutho ukuthi siyabe usenzela umhlangano endaweni evulekileyo okungadlula khona abantu, endaweni ezisetshenziswa ngabantu abaningi okungafika khona abanye, endaweni ezihamba abantu abangadlula khona at any time, yikho okuthiwa khona tshela amapholisi. But nxa usenza i-private meeting kubhaliwe kusobala ukuthi i-private meeting ayibalwa ukutshela emapholiseni. Kholaba ababotshwe besendlini in a private residence basebenzise wuphi umthetho mpilamini? Singarobhani la. Uhlupho ukuthi amazimbabwenzi amaningi umthetho kabakwazi, bayaqiwa ngoba umthetho bangawazi. Okwesibili, uhlupho ukuthi i-judiciary yethu isikhethiwe, kabasalandeli umthetho kodwa sebelalela lo obophile udinga so.
Baba Gawule, uyamuzwa ubaba uBhebhe, kusetshenziswe uphi umthetho lapha njengoba imopha isithi kubotshwa abantu ababe benze umhlangano emphakathini bengatshelanga amapolisa. Njengokusho kababa uBhebhe, laba bebehlangana endlini yelunga le-CCC.
Ukuthi into ekhona, ngiyamuzwa uBhebhe, ngiyamuzwa sibili kakhulu inkomo. Kodwa into endithanda ukuthi ngitsho ukuthi ukhulume inkomo futhi wacaca wathi kanti njengoba behlala ngebutha, strategy bani abanaso. Uyazi ukuthi enye into engiyibonayo ukuthi oBhebhe bazahlala bekhala kuphela bethi bayabutshwa. Kodwa mina into engithanda ukuthi ngiyenze ukuthi imithetho yelizwe singabunjwa, kumele siyilandele thina. Yalo akukubi khona kwana. Yalo mina ukuthi angikwazi ukuthi abantu laba njengoba kade ngisitsho inkomo ukuthi umhlangano lowo ubusenzelwa ngani njani. Kodwa ke sengikwaziyo ukuthi imihlangano enjengayina le nxa isenzela njengoba sithi uBhebhe ukuthi kuyazishwa amapolisa. Kodwa-ke nginanzelela ukuthi kulezi nsuku oBhebhe ngabe senza imihlangano yabo eminingi vele abayenzayo, hhayi amapolisa abasazisi, sebezenzela nje. Yibo kwesinye isikhathi bababa lokuthi amapolisa egcine esinyelele sibakwazi ebese babopha. Kodwa-ke i-strategy inkomo laso nxa sesikhuluma nge-strategy soku-avoid ukubotshwa, ungafana namasele enkomo kulezi nsuku. Kulezi nsuku lamasele amadonki, lamasele enkomo agcwele eganga amaganga onke. Nxabe abantu babana besenza njalo, kwesinye isikhathi abanye bakhona bayakwenza bephumelele bengabotshwa, kodwa okutholakele uyabotshwa ebesekuqhala-ke isikhathi ingane obani babe benze nje ababonwanga labantu babenze kanje kanjani aba. Kodwa kukhona amasele amanye enkomo azihambelayo nje kodwa i-free angazange abotshwe, anamacala kodwa angaziwayo. Ngokunjalo-ke ngithanda ukuthi imithetho yelizwe siyibombileyo ayilandelwe ukuze singagcini sikhala nazoto isandla zomthetho zesithe zafinyelela zasifinyelela.
Ngiqhubeke lawe baba Gawule khonapho, awenu amalunga e-ZANU PF kungani engabotshwa?
Awethu inkomo amalunga e-ZANU PF ungahamba ngathi ngiyananzelela ukuthi imihlangano esiyabe siyenza iyabe isaziwa ivikiwe emapolisini engxayini imihlangano ley'nkomo ngesikhathi sena sesiphithiphi njengoba zesizwe ezilandelayo. Uzathola ukuthi imihlangano engxenye kwezindawo yathi usithi imihlangano uzothola ukuthi hayi enye iphathi ethile engxaye izaphu la ile mihlangano endaweni naleyo ibani ithile hayi lapha amapolisa bese siba yiwayo ehlukanisayo. Imithetho imihlangano leyo iyabe isaziwa ngamapolisa iyabe ivikiwe emapoliseni iningi lakhona. Ngingazi njalo kumbe kungabe kukhona eminye imihlangano eyenziwayo ingabikwanga emapoliseni, hhayi lokho-ke angilalwazi lakho. Kodwa kukhona ukuthi emihlangano mina engiyaziyo ukuthi iyabikiwe emapoliseni.
Baba Bhebhe naso
baba ntingameli u-TL Smith ye-UDI besala lo mbuso kwayenziwa zonke indlela saze sathatha imibhogo sabo egangeni ngoba babesizwa ubunandi bombuso. Kodwa-ke bona babengcono ngoba ubunandi bangikhona babekwazi ukusheya nabanye sonke sasiphila. Lawa amadoda lawa isintu sithi sona umuntu olomoya omubi umthakathi, unpetive, umuntu olomoya omubi umthakathi. La madoda lawa sesebenza njengabathakathi, sebesizwa ubunandi bombuso kabasafuna ukusuka, sebesidla imali yonke, sebesenza lokho sithi yi-corruption uxhwala, asisatholi lutho lina thina kanye nemvupha lisekho. Ilizwe selingibuyela ngokugcina nothi e-Afrika kuphela, emhlabeni kuphela. Kho lokho abakwenzayo ukuthi basebenzise ama-tactic kaSmith kiphi abawathathela umbhobho. Kambe asibo ukuthi sathani bonoko usathandoko ngoba awusoze usebenzisa amaqhinga kaSmith asenza sikhathi umbhobho egangeni khathesi uze wasebenzise aze adlule indlela asetshenziswa nayo uSmith. Kodwa engingakutsho kingabili ukuthi ongapheli ukuyahlola, engingakutsho yukuthi oGaddafi babesithi bangama-Iron Man bangaphi, oSaddam Hussein babesithi bangama-Iron Man bangaphi. Lokho kuzabaphelela one way or the other. Late warning is not a threat, ukuthi kuzaphela kuphela ngoba iqiniso abantu lokhu bebona one by one. Labanye abakuzani sebekhulume ukuthi hayi sasifithi kumbi kuzaba ngcono, sebekhulume ilanguage ephezu. Okusalayo i-strategy zethu zenzeabazabe besibopha lapho abasibopha khona, kodwa bakutho ukuthi ukusibopha kuzakwenza hlekele ukuthi silungise ilizwe silungisele abantwana beli bapha.
Baba Gawule uyazizwela lapha ukuthi izanu ngusatana kule mpondo, kanti abuye athi ubaba uBhebhe sobohla amanyosi. njengoba mhlawumbe sisiya kukhetho nje.
Ye, uBhebhe ngiyamuzwa sibili umzukulu wami ukuthi ngaloko okobuthakathi akwethesa izano phela. Kodwa-ke ngithanda ukuthi ngimkhumbuze khona uBhebhe njalo okwaziyo nawe babankomoyi ukuthi iqiniso ngelithi uyabona ama-church wonke nje mile abathakathi bayatholakala kiyo. Uyabona khona bemabandleni wonke zombusazwe abathakathi bayatholakala kiyo. Lakubo Bhebhe kwabathakathi bakhona. Abathakathi abaloyo emini tililanga libalile bayatholakala ngoba kathesi ungakhangela kulezi ndawo kade kusenzakala angifuni ukuqamba la mabizo. I-corruption eyenziwa ngabantu be-opposition laba abanye bakhona iyesabeka nakuma-councils abo la. Ama-councils arunwa ama-CCC kuyanuka kubolile kuyazi kulokuganga amagovu amasela silatholakala khonapho. Yo la kuzansi efa khona amasela la kubo CCC akhona amasela atholakala. So nga sikhuluma ngabantu ababi abantu babi batholakala indawo zonke.
Kutwala izingcekeza lani liyanuka baba uBhebhe.
Uyabona umuntu ongakwazi i-governance niyozakhuluma into enjalo. Nga sikhuluma ngento ze-governance ntungamini. Into eziningi zenzakala ku-administration. Ama-councillors aquma kumbe enza umthetho kuphela. I-implementation ye-administration. Ungakhangela ama-councils wonke across the country. Akula noma eyodwa i-council ele-chief executive ngithi u-town clerk ongowe-CCC bonke abezana. The majority of ama-directors ngabantu bezana. So during implementation, aba-implementayo ngoba ngama-staff abangabantu bezana. Number one. Number two, womthetho weZimbabwe, ama-council zonke azila power umuntu ole-power ngumnika. I-council ingaziqume umthetho ithi khona hayi thina sifuna kwenze so. Umnisa uyabuya athi hayi lingakwenzi lokho. Bangaphikisa abaxothi kule power yokubaxotha. Kukhona lapha osolwayo ongiyogangayo ngubani singarobani singacathi ngemva komunwe asizonitete thina. Asikhulumeni into esobala. Yini-ke enye example ntingamini. Khathesi right now, ama-council abezilungisela imigwaqo yawo evala amaphodoli senza konke. Uhulumende ofana nayo nguye otshaya umthetho athatha ikhampani yeHarari kuyize kwenza imigwaqo wabo uBulawayo. Okunguye khona bonza konkumba. I-council ebuswa yi-MDSA, i-CCC eyiyosola ngugawuleni. Malumami, ngiyakwazi ukuhlakaniphile mani ungaze wakhuluma njengomuntu wesithutha.
Babo ugawule, ngamafitshane kuyiphethe.
Ngicela ukumnikeza isibonelo se-council ebolile yabo elama-councillors awolileyo no-town club wabo owe-CCC obolileyo i-Victoria Falls. Amasela sibile asebulale abulala ngiyamangala ukuthi bayekelelwani bona abanye abantu. U-town club babethi bama-attack bamlokuza ama-councillors akhona yale kakhulu laye yale kakhulu bezamemvikele beyale ngenxa yokuthi bantshontsha bonke. Sebebhubhisile labana abantu ubusela obunjala buyathengisa ukuthi abantu labana vele bona ngabantu abanjani ngamasela sibe amasela ayisabekayo.
Ngamafitshane baba uBhebhe akuyiphele.
Hayi angake ngitsho nemphendulo imali mami uyakhanya ukuthi bona lapha asecatshile ngomva komunusa angisaboni ukuthi engingakutsho nje kuye yikuthi hhayi konke singakukhuluma izanu into eseyiyenza lapha sihlubuluza abantu abamela abantu. Isihlubuluza njenge-political party yibo abakhuluma kakhulu ukuthi ekayina-structure ekasithi lokhu kanti lina lingakhuluma ngokwemzini ukuthi kona kabalampuphu njani lingakudingi ukuthi asilampuphu likhulumelani ngakho okwenza ubone bekhuluma njalo sebajayele ukuthi bona bayabuya kithi lapha bafike babribe kumbe bathenge abantu bethu abakusinia leadership kuma-structure pho kathesi asikho lekho structure kabakwazi azathenga kwani lizakhawula lo nyaka kam 2023 ngono lihleliye ejelele selilivalelisa ngoba phela sabo ugugula undibuzi siyadubula khona ngabantu begugula undibela lapho yini kayivalelisa khona labakuphambanisa khonani ngoba this time ziyaqala baba.
Hayi bathukanda kwaliwa ngabathakathi ngazi sikhulume ngabathakathi kanengi kuhlelo namhla kodwa hayi siyabonga siyabonga bakobhebhela bakogawule.
Hayi siyabonga thukameli umzukulu wami uti abathi singabathakathi bona yabathakathi abakhulu mthungameli bonawo.
Hayi siyabonga siyabonga.
Hayi siyabonga mina ngisho ukuthi ngokuthakatha ngokukhulumisa ukuthi kunabantu abenza njengabathakathi. So bona ukuthi bese kuna kuphela hayi nje. Mina siya kula abantu abenza njengani ngabathakathi.
Hayi siyabonga bakithi.
Siyabonga Tomo, siyabonga, siyabonga mzukulu, siyabonga.
Okay, bye bye.